Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafubembula
Kweze mapandleni inamuhla ngixoxa lo meli uwenka yi South etalele parliamente umnumzana Abednego Bebe baba Bebe ngiyakwamukela kuhle
ngiyabonga ntungamili kunjani
hayi siyaphila kunjani khona ngapha enkaya
Well, enkayi njengelizwe elingani lihlangene lemdlala ukuthi abantu bakhangele ukuthi abo ukudlala ngakuthola njani umuntu ilanga nxa liphuma siyatshona ucabangela kusasa ngizavuka ngisihlale
nxa sikhangela ukutshengisela esikubonayo lapha ikakhulu eHarare bathi nabadala khona ngapho enkayi ngokwenzakalayo lokho
Engakusho ukuthi abantu bathi bona nxa kungasake kuye ngasifudlana ngoba ke sebediniwe ngombuso kaRobert umbuso ongabazweliyo umbuso olendlala umbuso olokuyanga umbuso olokubhidliza umnotho umbuso olobudlova obenza abantu basale bewesaba so ngaleso sizathu ke abantu bathi bona hayi lokho kwenzakalayo ke emadolobheni ikanye lemadolobheni amancane yinto ke abayithakazelelayo ukuthi babamba banceba phansi bathi bona kungasake kuye ngasifudlana le ubaba lo asuke ngoba impilo zabo abaziphila kathesi zimpilo ezingahle senziwa ukuthi ke ibandla elilo elisibuse kusukusela sithola uzibuse kuze kusuka namhlanje esikubone kakhulu bekwenza ukuthi ke babhizile umnotho benza abantu baba yizigqili elizweni labo benza abantu besaba uhulumende kanye lamapolisa lezombutho ikanti ke kufanele ukuthi babathande ngoba abantu abavikelayo so ungakukhangela konke khonoko ukhangele lezinduna izinduna sezisenziswa into zempolitiki ukuthi babuthanisa abantu bebuthanisa ilanga ibandla elibusayo kodwa ke esikukhangele ukuthi ngapha thina nxa senza ke lokho ama demonstration esikhuluma ngayo kuthi ukuthi ke kulokuvumela thile ngoba sabona lama hovet lawo e demonstrator ethelwa ke tear gas so sikukhangeleke nje sakukhangela sakubona ukuthi hayi isikhathi sesifikile ama Zimbabweans wonke nje jikelele nabantu bemaphandleni bayakukhangela bakuthakazelela lokho kwenzakalayo
Bathi alubana ukutshengisela lokhu kuthe kwafika emaphandleni bazimisele na ukuba yingxenye yakho
Well emaphandleni ke kungaba ukuthi kungaba nzinyanyana phela ungeke udemonstrate ezihlahleni phela ntshabona yokwenzakala ukuthi sikhangelele ukuthi emaphandleni lapho kulamadolobho amancane khona lapho okungaba khona lama demonstrations lawo esiwabiza ngokuthi ngama popcorn demonstrations ama popcorn lana ukuthi kuyabuzwa sekuvukelekile labo abantu besola lokho abakusolayo kulezo ndawo abahlala kizo so yikho okungenzakala ke lokho hatshi ke emaphandleni okunjengemakhaya emabhusini amnyama khona lenkayi ngoba nxa ungademonstrate kwana le uyademonstrate isihlahla kulapho zakubona
sikhangele uhlelo lwenu lokutshengisela njengebandla le MDCT sizwa kuthiwa selifikile le madolobheni amancane
Yes, sesifikile-ke la madolobheni amancane anjengabo Bindura ke anjengabo Chegutu ke kuyenzakala lokho kusiya phambili ke khangela ukuthi kuyabe ngijoyina lamanye angakenzi okwakathesi anjengabo Chinoyi ngikhangela-ke labo Khwekhwe sibona bayenza leyo demonstration labo Wangi bazikhangelele ukuthi bazazinika isikhathi bayenze yiwo esidinga ama-popcorn demonstration lawo enziwa-ke emadolobheni amancane
Hayi siyabonga mhlonitshwa ungathanda ukuphosela ukugcina ebadaleni
Ebadaleni ngithi mina ke labo abathandazayo kabachaye idolophansi bakhulume lomlimi ngoba ke ungani umlimi uyasizwa ke ngalokho esingani siyakuzwa ukuthi hayi ukhulu uphathekile ke ungabona umuntu esefike kuleyana ke iminyaka ubona elokho ephatheka kakhulu esondezelwa ngamadokotela kuya kube ukuthi ke inkosi isithi hayi suphilile iminyaka siminingi isingamphumuza kumbe njalo singamcela sibe sesithi ke labo ke abangachayi ezenkolo abathethela amadlozi sokufuza ukuthi bayekhuluma-ke labaphansi ukuthi hayi lokho kade kuphambanisekiwe kumbe kubotshiwe kulo ubaba osekhanya ephathekile ingani abaphansi bangakukhulula
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana Bebe
siyabonga ntuma
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo meli wenkayi South etalele parliamente umnumzana Abednego Bebe asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo
ngugama
namlela
Namshe.
Namlela Namba.